uZulu yena ubesisa ngaye vele base bamkhipha umgadi, kodwa laba abaqoqe lo mbuthano abakuyitho bona icele labo batshela iZulu bathi bona hhayi sizokulazisani, siyani indlebe kule mabonakude la uma wayebemsi izokuzwa ukuthi kuyisima kanjani. Okwamanje lakubisualizenga bebe babonge iZulu kakhulu bembonga ngokulalela kanye nokuthathela phezulu lapho ilalesi sicelo esokuthi afole. Sikhumbule ukuba lesi sicelo size sivelela kwabalwa impi yenkululeko lethi liyindlela yokubonisa umgabi ukuthi njengoba yena engafuni elokhu eqina isikhanda esithi yena akafuni ukusuka esikhundleni izafika kuphela esikhundleni nxa iZulu ethe watsho kanjalo egcina ngelokuthi iZulu ngiwo amphethayo. Singaleli ilizwi lakhe basebefithi batshengise ukukhonena kwabo. Okwamanje iZulu ibhekile nje ilindele ukugcwaliseka kwaleso sithembiso sabakuyitho lapho bekhulumisana lo Zulu ethe wayafika bucwadlana le state house iZulu yenza kokufula behamba ngenyawo abanye bakhona ukufika eZimbabwe ground ye-high field baze bayangena edorobheni bayafika kucwadlana le state house.
Wena ngokuzwa kwakho ubona ungani uzasuka esihlalweni yini umongameli Mugabe njengoba sisizwa ukubana kafuni?
Kuthi kuliqiniso lokho ngokuzwa kwami yebo iZulu akasafini umuntu wonke kasafuni, kodwa sikhuluma ngomuntu oyisiqoqodo oyisilayo ukuthi intando yakhe kuphela iyenziwayo. Amboni vuma lula umongameli Mugabe ukusuka esikhundleni. Masingakhohlwa ukuthi sikhuluma ngomuntu oselesikhathi eside ebukhosini ekhonisa ukubuya lobukhosi lokubusa amazwe akade lawo ngesikhathi ebusa. Ukuthi amane nje avume athi hhayi sengisedele eceleni linga-ke yenzani lokho ekufunwa nguZulu, amboni esenza kanjalo umongameli Mugabe. Kungalesi sizathu-ke sekudonse amalanga wonke yonala ekuqedele sonke lesi sikhathi ukuthi avume. Ngangisizwa ithiwa vele khona esukwini lwakuqala bekhulumisana naye ibe qinani ukuthi yena umongameli owakhethwa ngokusemthethweni, kungakho kuzamele akhishwe ngokhetho olusemthethweni. Okwesibili, ngumuntu njalo obeqina ebandleni esithi yena lasebandleni kumele kube libandla elithoyo ukuthi isigaba samfini, hhathi ukuthi abakubutho kumbe abangaphandle kwebandla bathi isigaba samfini njengoba isisekelo sebandla leZANU-PF sisitsho ukuba nxa umuntu engasafunakali kumele kusuke kusukela ebantwini abasebandleni. Yikho ngitho sibona kuthiwa kuza kuba nomhlangano omkhulu we-Central Committee ukuthi basafune bakhulumisane ngaleyo ndaba. Ngaphambilini ingakenziwa lo mhlangano, yikho nje kwahlalwa phansi imihlangano yama-PCC bavumelana bathi bona hhayi kasisakufuni asazike njengoba sebekhulumile abebandleni lakhe. Kodwa mina ngokubona kwami lo muntu ngumuntu olekhanda elithikayo, ngumuntu olekhanda eliqinileyo, kangokamani avume nje ukuthi mina sengisikhundla.
Ubona abakubutho sizwa kuthiwa bakhulumile embuthanweni lowo kahle kahle bathenga
bakhulume bekhulumisana lo Zulu ekugqibeni kwalo mbuthano ngesikhathi uZulu efuna ukuyafika emzini lapho kumele kuhlale umongameli e-State House. Lanxa bengasangenanga abantu kodwa bafike bucwadlana nje le-State House bakhulumiswa nguZulu. Njengoba ngisho ngaphambilini obekhuluma emele inkokheli yabakubutho i-Major General Sibusiso Moyo esethula umbiko wakhe athe uzelele kumkhokheli wabakubutho ukhulumanda Constantine Chiwenga. Uthe yena into yakuqala bebonga uZulu nokulalela kanye nokuziphatha ngaleso sikhathi efola. Okwesibili, wathi yena izikhalazo zikaZulu ngoba uZulu khonapho bekhalaze ukuthi hhayi madoda kasiqediseni zinto sesesiqede kuze kuse kuphele simsise nxa simsisa esikhundleni. Watshela uZulu wathi Zulu senzile esathi isigaba seyidlalele yakho indima sekulindele abaphezu abakukhokheli ukuthi basebe sitshoke ukuthi yini okuzaphuma uZulu makalindile. Nanxa uZulu ube khonona ekhalaza ukuthi hayi bona uZulu into kade ifuna ukushiswa kukamongameli, kodwa abakumitho bathi bona hhayi makulindwe, kulindele ukuthi njengoba sekufolile abantu bayenza batshengisa intando yabo, batshengisa izifiso zabo, kuyini-ke okuzatshiwo